umuntu edloke engahlala endlini ebaleka kodwa namhlanje kulosizi ukuthi isidumbu sakhe sibone sesilahlwe emzini wakhe akusesabisi njalo asithandabuzi ukuthi ngobani abenza into enjengaleyo ngoba liyakwazi ukuthi amalunga ethu amaningi ayadingwa njengenyamazana abanye bayatshontshwa ebusuku abanye bavuka basematolongweni yikho ke uZulu lathi asithandabuzi ukuthi izenzo zabantu abangafuni umbuso okhululekileyo ujaha lo edidingwa ngamapholisa bemzingela njengo-chairman wethu we-district
njengebandla lithini lina ngalokhu okwenzakeleyo
sizathola ubufakazi obuthile singakaqhubekeli phambili kodwa okwamanje sisakhala sisadingisisa ukuthi ngabe ngubani ngoba ngiyazwisisa i-information engiyitholayo umuntu lo kazange ethunjwe kazange adaptwe ngumuntu ede lokhu esidlala umacathelana lamaphoyisa okokuthi namhlanje sevuke efile kambe singakhomba bani ukuthi ngubani ombuleleyo kungenani mahlabezulu thina sesithumele abantu bethu khona ngale ukuthi bancedise imuli ukuthi bayereporta emapholiseni wona lawo amapholisa esithandabuzayo esingakholwayo ukuthi bangancedisa kodwa-ke ngomthetho fanele ukuthi siye khona lokhu akusoze kwenze MDC ibuyele emuva ngoba siyakwazi thina mhlophe gandi ukuthi bahlose ukudiliza i-MDC kuqala bangayidiliza kuqala njengoba sebeqalisile sebezadiliza idemokhrasi umbuso wabaningi sebeqele ukudiliza umbuso wabaningi sebelanda amaloya bawabambe nango uBeatrice Mthethwa basebemxotsha abafundisi amateacher ama-politicians kwenzele ukuthi kusale iparty engasoziphikiswe esithi dictatorship one party state.